nesikhiwa sithi prevention is better than cure. So kutsho ukuthi manxa sifuna ukuya emsebenzini kufuze silungise zonke izinto eziyenza ukuthi umuntu ehambe eqhubekele phambili esebenza kahle. Ngoba nxa singela iproper PPE, proper working equipment, it means akusetshenzwa kahle ngoba uyasebenza njengomuntu oyihazard. Nxa sithi hazard ngumuntu vele ongala into yonke yokusebenzisa ekwanileyo. Into ekhona, the employers must provide the proper PPE, kufuze kube lesigqoko ezigwanileyo, lezinto ezokusebenza ezigwanileyo ezenza ukuthi manxa umuntu esiya emsebenzini kufuze ebekwazi ukuthi konke okwenza ukuthi ngibe ngisebenza ngingelangozi, kufuze ngigqoke lokho, kufuze ngisebenze lokho. Ngoba into ekhona ukuthi amanye ama employers they use okuthiwa ngama shortcuts ngesikhiwa, ngoba i shortcut at times iyagcina isenzela isibangela izingozi njengalezi. So mina as a unionist at the sector of the Solidarity Mine Workers Union of Zimbabwe, I'm not happy with the situations whereby the employers force our employees to be emsebenzini ngoba bayabekwazi ukuthi employee gala enye indlela angayenza ngoba ufuna ukugcina imali zakhe. So into ayenzayo uyagcina ezengena engozini engabona ukuthi ngila kusasa uyabe ngasekho, imali ziyasala sesidubeka.
Sibona sesingena kulanga lesibili abantu abawelwe ngumgodi eRed Wing Mine bengakaphathiswa. Yikuyini elibona sengathi kufanele kwenziwe ukuze abantu baphangise ukuphathiswa nxa bewelwe zingozi emigodini?
EZimbabwe lapha sile ilunga likahulumende elithiwa ama-inspector of mines. Ama-inspector of mines, they must make sure ukuthi bebone ukuthi these people are they capable of operating lapho yabe betshelwe khona ukuthi be-operate, besebenza. Ngoba amanye ama-employers bathatha ama-shortcuts futhi ngoba baya bengalandeli imithetho kahulumende etshengisa ukuthi manxa sebefuna ukuvula umgodi bafuze belandele ama regulations akhona ku Minerals Act, akhona even kuma ama Labor Act and whatever the laws of this country require ukuthi bekhambe bevula umgodi. Ngoba ukuvula umgodi nje bephongwenza isiphitiphiti kugcina sekuyenza ukuthi abantu begcina sebesezingozini. Ngoba nxa lingalandeli imithetho kahulumende, lingalandeli ukuthi kufuze i-safety and health kuhambe kunje kusososo, kuyabe sekugcina sekungani vele umuntu sephongwenza into ayifunayo.
Pho njengoba lokhu kungalandelwa impilo zabantu sesengozini, lithini ngalokho?
Sithi safety first, production last. Impilo yomuntu cannot be replaced, kodwa i-production can replace it. So it's better to delay and have a safety measure to avoid these incidents. Ngoba singayekela abantu bengena emsebenzini lapho kulama hazards khona, it means we have some people dying. We don't accept such issues where employees are earning a slavery wage and then after that sebegcina sebesifa futhi. Ngubani ozagcina imali zabantu laba? Kubuhlungu, kuyazisa ubuhlungu.